VOA Ndebele.
Livuka njani mtwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 7 kwenkwezi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, sokwedlule phose iviki ungelamuntu otholakale elegcikwane lecoronavirus elizweni, khona sokuhlolwe abantu abedlula inkulungwane ezimbili lanhlanu.
Kungakho ngesithi siye saqwayisa abantu ukuthi kungcono ukuthi bahlale khona lapha kwelaseMzantsi Afrika, ngoba isimo singcono kasifani nokuthi bahambe baya kwelaseZimbabwe, ngoba siyazi ukuthi kwelaseZimbabwe ukudla kukho.
Elinye njalo ihlekana lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele-South Africa eselibalekela indlala kulelo lizwe likhangelelwe ukufika emngceleni we-Beitbridge lamhlanje. Umsitheli uRegistrar General uMnumzana Clemence Masango ubotshwa esetheswa icala lenkohlakalo ngemva kokuthenga imota ezinhlanu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sokwedlule phose iviki kungelamuntu otholakale elegcikwane lecoronavirus elizweni, khona sokuhlolwe abantu abedlula inkulungwane ezimbili lanhlanu. Embikweni oyethulwe izolo, ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abedlula inkulungwane eyodwa abahloliweyo bonke batholakala bengelagcikwane izolo. Kulabantu abangamachumi amathathu lane abatholakala belegcikwane leli, kwabhubha abane. Kunjalo nje, elinye ihlekana lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa likhangelelwe ukufika emngceleni we-Beitbridge Border Post lamhlanje ekuseni livela eSouth Africa ngesikhathi iningi lisithi liyehluleka ukuziphilisa kulelo lizwe njalo elivaliweyo kuyindlela yokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19. Kulabantu abedlula ikhulu lamachumi amahlanu, i-150, asebebulewe ligcikwane le-coronavirus kwele South Africa. Uhulumende weZimbabwe uthi baningi abakusimo esifanayo abakwamanye amazwe abafuna ukuza ekhaya. Amabhasi athwala laba bantu abalisa i-Eagleliner, DNC, Mzansi, le-Delta Couches. Abantu bayazibhadalela imali yokugada kanye leyokuthola amaphepha asemthethweni awucaphisa emngceleni. UMnumzana Vusumuzi Sibanda, umqondisi wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum, utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi mhlawumbe abanye asebecele ukubuyela ekhaya abalalwazi lokuthi befika nje bazahlaliswa bodwa ku-self-quarantine, lanxa lokhu kulotshiwe encwadini abaziphiweyo.
Kusuka ngokuthi basukela kuliphi idolobha kwelase-South Africa, kanti futhi lawo mabhasi azobabeka kwelase-Beitbridge lapho bazogcinwa khona amalanga angamashumi amabili nanye ukuze bangayothelela abanye umkhuhlane we-corona. Isixwayiso ebesisenzile kulabo abantu abaningi ukuthi uma besahleli lapha kwelaseMzantsi Afrika kunemizamo ethile esiyenzayo njengenhlanganiso nenhlanganiso ezihlukeneyo ukuthi mhlawumbe bathole ukudla njalo bathole ukuthi basizakale, ngoba singena siqiniseko sokuthi bazokwanisa bakuthole lokho njalo mase bethe bahamba kwelaseZimbabwe. Okwenza ukuthi sixwayise abantu ngalindlela kuyikuthi ngoba siyazi ukuthi uma befika lapho mhlawumbe kuzoba nzima ukuthi bathole ukusizakala kumpe bathole ukudla, kanti ke baphoqwa isimo khona ukuthi basuke kule ndawo ngoba nakho balambile, kanti futhi uhulumeni ubengakakukhuphi ukudla lokho athi uzobanikeza khona, kodwa bekungcono ngoba zikhona izinhlanganiso ezizimele ezisabanikeza ukudla. Yikuthi nje abantu bayasuke bayitshela ukuthi kungcono ukuba sekhaya kunokuba ezweni langaphandle, kodwa besingakuxwayisi lokho ngoba njalo sisazi ukuthi akunayo indlela engcono ezobenza ukuthi bathole lokhu kudla okuyikhona abasuke sebekubalekela lapho ukuthi bayalamba.
Siyananzelela ukuthi kweleZimbabwe kule ngxaki eziningi ezihlupha abantu abaku lockdown njengokusilela kokudla, amanzi lokunye. Singathi impilo isimbi kakhulu yini kwele South Africa ukuthi kungidlula okuseZimbabwe.
Ake ngithi kungakho ngesithi siye saqwayisa abantu ukuthi kungcono ukuthi bahlale khona lapha kwelaseMzantsi Afrika, ngoba isimo singcono kasifani nokuthi bahambe baya kwelaseZimbabwe ngoba siyazi ukuthi kwelaseZimbabwe ukudla kukho kanti nakhona namhlanje besizwa nje ukuthi mhlawumbe ungatholakala usizo olwezi olungaba u 7 million US dollars kodwa lusizo lolu olokuthi abantu balashwe kulwiswe umkhuhlane we corona kanti kakulona usizo luzenza ukuthi abantu bathole ukudla into engicabangayo ukuthi abantu bona mabebona uhulumeni bayitshela ukuthi uhulumeni uyasithanda mayethi kasi ekhaya bengazi ukuthi empeleni isimo abasibophezela kusona kakusona leso esilula njalo esizokwenza ukuthi impilo zabo zibe ngcono yilabo abantu esizobabona futhi kungekudalanga sebefisa ukuthi bajike lapha kwelaseMzansi ngoba sebefike behluleka ukuthi baphile abantu bona bayathatheka bazidela ukuthi ngoba kusekhaya kungcono siye ekhaya ngoba kasazi ukuthi kuzothatha isikhathi esingakanani kodwa njengesimo esisibona lapha eSouth Africa ngesokuthi uhulumeni waseSouth Africa uye wathi uzonikeza abantu bonke ukudla banikeze nabangasebenzi izimali nakhona besingakakuboni kusenzakala lokho kodwa ngoba bekushiwo bekuzoba nendlela ukuthi labo uhulumeni leyo mali athembisa ukuthi uzoyikhupha iphume ngoba uhulumeni walapha eSouth Africa angeke ayeke laba bantu bengatholanga ukudla ngoba uma bengasatholanga ukudla nezimali kusho ukuthi bazophoqeka ukuthi baphumele ngaphandle emgwaqweni okuzokwenza ukuthi mase bephumile bese bebhebhethekisa ukuthi lana kwalomkhuhlane we corona ngakho besise zingxoxweni nje naye uhulumeni ukuthi siqiniseke ukuthi abantu bakuthola ukudla njalo baphinde bathole nalolo sizo lezimali laba bangasebenziyo bese sibona ukuthi labo abangenawo mhlawumbe amaphepha bona basizakala ngalophu uhlobo ngoba ukushiya impitshana eyodwa nje eyokuthi umuntu agule kuzobangela ukuthi izwe lonke bese liyagula kungakho sisithi besingakuxwayisi ukuthi abantu bathatheke bagibele lamabhasi ngoba bathatha nalemali encane kanti ke futhi kasazi nokuthi mase befike lapho emngceleni lapha bayosala khona bazoba nayo na imali yokuthi basuke lapho baqhubeke ngalolu hambo besiye endaweni ezihlukileyo mase befike nawolezo zindawo bazofike badlene kungakho sithi asiliboni thina njengenyathelo elihle elithethwe ngabantu abanengi kodwa ayikho into esingayenza ngaphandle kokuthi baxwayise nje kuphela
lo ngumnumzana Vusi Moses Banda umkhondisi wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ese-South Africa Abenhlanganiso ezizimeleyo eziphatheke kunhlelo zokulimukisa uZulu ngomkhuhlane we-coronavirus sebamukele ngenjabulo usizo lwemali engange 7 million US dollars ephiwe iZimbabwe libhanga elikhulu lomhlaba eleWorld Bank izolo. Imali ikhangelelwe ukulwisana lokumemetheka kwalomkhuhlane we-COVID-19. Ibhanga leli lithe lanxa eleZimbabwe lilikweleda imali eningi likubone kufanele ukuthi liphathiswe ilizwe leli ngemali yokulwisana le coronavirus. EleZimbabwe likweleta iWorld Bank lamanye amabhanga afana le African Development Bank kanye le European Investment Bank imali engange 1.2 billion US dollars. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor umnumzana Efi Dlela Ncube.
Usizo lolu luvela kuWorld Bank luqhakatheke kakhulu ngoloko uvikela impilo. Umakhelwane wakho angabe kukweleda angabe kwenzela ukubi ngendlela enkulu kakhulu kodwa nxa esegulelwa esefelwe nxa esethelwa indlu uyahamba uyencedisa khona. Yikho kwenziwe iWorld Bank. Sizabuzwana kwizikwelede ngemva kokuthi umemetheka kwegciwane le-corona sekuvinjelwe impilo zabantu beZimbabwe zavikelwa ngokuba angeke kuyekelelwe ukuthi abantu baphele ngokuba uhulumeni weZimbabwe uyakweleda abantu asobe kahulumeni weZimbabwe abantu asobe ezanu-PF abantu ngabeZimbabwe ngabasemhlabeni ngakho kuyadingeka ukuthi bancediswe lanxa belezikwelede. Izikwelede zavulwe egameni labantu beZimbabwe kodwa imali yakhona yebiwa yangena lapha lalaphana lapha engabonakala ngakhona. Okwamanje kumele vikela abantu beZimbabwe iWorld Bank iyenza kahle ngendlela enkulu kakhulu.
Kumele isetshenziswe njani imali?
Imali imele igcinwe ngendlela enhle kakhulu ingasebenzi izinto lezi ezinye ukukhampena kumbe ukugijima ngezinto lezi ezohlangothi olulodwa. Sesajwayela ukuthi izinto zeZimbabwe nxa zifika zibe ngezokuncedisa iZANU-PF uqinisa iZANU-PF kulokuthi ziqinisa abantu beZimbabwe. Le mali ifanele isebenze kuphela okwe-coronavirus. Ama testing kits ivikela abantu iyenze ukuthi zonke izinto ezidingekalayo ukuze abantu beZimbabwe bavikeleke ku coronavirus zibe khona okubalelwa lokuthi ulo ulwazi lokuthi bangazivikela njani abantu lube khona lufinyelele kubo bonke abantu kulezi ndawo lezi ezizo abantu abangagcinwa khona abanye abangabe besolela ukuthi sebelegciwane bagcinwe kahle belokudla begcinekelekile lingamemetheki igciwane hayi ukuthi ingene emakhoneni ibisisi yadliwa izigebengu lezi ezivele kudala zisidla imali.
Udaba lokuthi abaqhathi kabaseyi kubanjwa ngamandla ukuthi bahlole izisebenzi zabo i-coronavirus lilubona njani?
Ngokubona kwethu vele i-government yeZimbabwe isenza ukuganga okukhulu kakhulu ukuthi ithi amankampani aphoqelelwe ukuthi ateste izisebenzi zingakabuyele emsebenzini. Kumele kwenziwe i-government yeZimbabwe. Kumele kwenziwe i-government yeZimbabwe kule mali yama-taxpayers izisebenzi zivele ziyabhadala adala umthelo ofanele ukuthi zivikelwe ngaphansi kwawo. Yamankampani ayabhadala umthelo okumele uhulumende awusebenzise ukuba ahlole izisebenzi zingakabuyeli emsebenzini. Hayi ukuthi athi yena yamankampani kahlole lapho besenza ukuganga okukhulu. Kodwa lakho futhi ukuthi kuthiwe babuyele bengazange bahlolwa akusonto eqondileyo. Ngakho uhulumende umele abone ukuthi ziyahlolwa lezi zisebenzi yena ngokwakhe azihlole uhulumende zivikeleke izisebenzi kuvikeleke amankampani kuvikeleke abantu beZimbabwe hayi ukuthi kumemethekele igciwane.
Umnomzana Ebhidlela Ncube ngowenhlanganiso elimukisa uZulu ngomkhuhlane we-coronavirus e-Citizens COVID-19 Monitor. Kusenjalo, inhlanganiso ezibiza ngokuthi yi-IM4 Bulawayo Against COVID-19 ithi iyaqhubeka ngohlelo lokuphathisa uZulu uphanjaniswele impilo i-coronavirus ngokudla. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele esikhulumeli salinhlanganiso umnumzana uSen Sibanda.
Indawo thina lapho bese sinika khona ukudla bese sinike eMtumbane sanika lenjube khathesi sisebenza sise elobhengula silungisa lezakhamizi, silungisa labantu be-social welfare, silungisa labafundisi kudinga ukuthi lapho ngaba lendlala khona kungathi. Ngakho lo msebenzi sizabe lapho nxa lapho esithola khona ukudla siyabe sisebenza singena kwamanye ke ama-suburbs.
Ukudla elikwabayo lokho likuthola ngapi kahle kahle?
Ukudla lokho okuningi sikuthole okunye kutholakale Sitco okubuye kulethwa ke ngaphansi kwalolu phahla oluthi lona amfobulaya against COVID-19. Njalo sithole omama abaseLondon ngapho e-UK abathi bona ngoqoki Ndlovukazi basinike labo impuphu esincedayo esiyayiqedisa nje ukuyinika abantu ngaleli viki. Njalo siyazi ukuthi bakhona abanye abaphandle base-America abanye base-Australia kuleli abalokhu besaziqoqa befuna ukuncedisa. Lokhu kusavulekile njalo isidingo lokhu sisikhulu kakhulu. Kuyadingakala amadolobha lokhu emaningi asikangene eluveve, asikangene e-Country Park, asikangene kubonkulumane, kubonketha, zonke lezi ndawo kulendlala. Asikakhulumi ngabophumula ngale kugcwele abantu abadinga ukuncediswa kakhulu. Ngakho siyacela kakhulu ukuthi nxa abantu beZimbabwe bengahlangana sincedisane. Ikanti uhulumende laye siyacela kakhulu ukuthi nxa ungaba le ndlela lezi zimali uhulumende athi uziqoqile ezama-youth, athi uziqoqile ezabantu abakade bezisebenza, siyacela ukuthi ziye ebantwini bona labo okumele ziye khona ngoba kuzasincedisa lathi ngapho ukuthi inani lethu labantu okumele sibancedise libe lilutshwane.
Umnumzana uSen Sibanda ngowenhlanganiso ye-IM4 Bulawayo Against COVID-19 Monitor. Ubexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo weStudio 7 ekwaBulawayo. Umsitheli kumbe uRegistrar General umnumzana Clemens Masango ubotshwa esetheswa icala lenkohlakalo ngemva kokuthenga imota ezinhlanu. UMasango wetheswa amacala ambalwa abalisa ukungethembeki ngokuqatsha amankampani kumbe amathenda ngesilungu. Ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba lamhlanje ekuseni. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. IP Iphephandaba leChronicle lithi kulamadoda abehlome ngembobho ahlasele indawo yokugcina impahla eZimbra. Bantshontsha amabhokisi embodlela zomuthi wokukhwehlela iBronchlear onathwa ngabanye njengezidakamizwa. Amabhokisi omuthi la abikwa ebiza imali ngamadola azinkulungwane ezingamachumi amabili $20,000. Iphephandaba leChronicle lithi uArnold uzwakwenamo ohlala elokitini leChabalala uxutshaniswe ngamapholisa esemoteni ngemva kokuntshontsha impahla ebiza amadola ayinkulungwane ezingamachumi phose amathathu $27,000 ebizisemoteni edolobheni lakaBulawayo. Ukuzwa kwenamo uphume emoteni weqa walimala. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Mina ngu-Anita Ndebele lapha ekhona phezulu. Into engiyizwayo nge MDC TV, MDC Alliance. Uma kuphe noma engaze uyaphuma, uyaxotsha abantu, angeke athole lutho izihlalo. Kwehlula unkomo, unkomo wayehluleka engumNdebele. Ishona kalivote, alivoteli iNdebele. Thina ite sivotele amashoda. So akhohlwe ukuphinde ukuthi noma ekhiphe uChamisa, abantu bakaChamisa yini uzawina ngokuthi uMakhuphi. Evele wayezinja akula plan lapho yakhona. Vele sefuna nje ukuthi izanwe masithi wonke akula lapho yakhona. Njalo kathi uzathi yena usengumkhokheli, kathi lo munye umsekeli wakhe la bekhuluma last week kuthanga ethi na yena uMakhuphi usezikhuphile nguye sekhokheli i-MDCT. Kathi kuhamba njani kwabo kuMakhuphi? Lo ungaseyingaphi lo uthe yena nguye sekhokheli i-MDCT uMakhuphi esexotshiwe? UMakhuphi la uyayavule ngumama Shua. Kati wenzayo kakhodle unkomo wehlile ukuthi awine ama-election ngenxa yokuthi ishona kalivoteli iNdebele. Thina ite ngaye amashona azivotela ngalathi siyawina.
Ngiyabingelela basakazi be-Studio 7 nabathandi labalaleli be-Studio 7. Okhulumayo uGift Sondoko uMfo kaNdlovu laphana ePlumtree endaweni yakoGambo ngaphansi kwenduna uGambo. Ngibingelela kuzo zonke iy'nkokheli ama-traditional leaders akithi induna nabosogogo. Ngibingelela laphana induna ubaba uKhayisa. Ngikhothama la kuso isilo ubulelani kalobhingi lakaKhumalo. Basakazi bengithanda ukuphawula ngendaba le esizwa kumaphephandaba yokuxoshwa kwama-members of parliament e-MDC Alliance. Iyangixaka lento ukuthi kanti lawo ma-MDC ma-MP members axoshwayo okuthiwa khona ngoba inkantolo yathi khona uChamisa kwakufanele uMakhuphi act after kushona kaTsvangirai. Ngiyazibuza ukuthi kanti lawo ma-members of parliament ekhethwa kulelo parliament akhethwa eyiqembu le-MDC kaTsvangirai or akhethwa MDC Alliance. Mbese ngizibuza ukuthi kathi yona izegi yathi iregister iMDC Alliance yayithi iregister iparty ebivele exister or a new political party. So if it was a new political party amboni mina ukuthi bale case lapha. Njalo ngiyazibuza mina ukuthi mawungabu lo ngilomuzi nginje ngingundlovu ngibe sengiyachona abantu abamsibisi besala besilwa bebanga ifa. Kuthi ngemva kwesikhathi omunye eyakhe umuzwa wakhe laphana omunye eyakhe umuzwa wakhe laphana kuthi omunye oseyifeyila ebese enkantolo ethi hayi kodwa ukhona owaphuma le mbuzi zikababa omunye waphuma le khuba likababa. Inkantolo ibisisithi buyelani enxiweni liyelungisa ukungaboni ngasolinyela. It's not possible ngoba ma inkantolo isithi ababuyele kuma-structures e-MDC awasekho lawo ma-structures ka-2014 asa-exist. So mina ngiyazibuza nje ukuthi kanti le nkantolo lezi zisebenza njani esenza sole thina ukuthi hayi lezi nkantolo maybe zi-politically motivated. Ngiyabona futhi lamanye amaqembu lapha aphikisayo abajabulela ukuhlukunyezwa kaNelson Chamisa. I'm telling you mabeqeda nge-MDC Alliance bayabuya kulawo maqemba ajabulayo ngoba siyabona nje ukuthi le nto leyi kule sandla semfene la isandla sezepolitiki. Mina futhi into engiyifisayo ngomakhuphi bemfisa ukuthi ngabe engahlanganela la maqembu onke akithi kungaba ngozaphu omthwakazi Republic Party kube i-MDC kamakhuphi labo welish beyenza i-alliance singumthwakazi beyenza i-alliance amaqembu onka kitho kwa mthwakazi sithathe onka ama city akithi bheke into yabo leyo yokuloko abesilwa ngoba at the end of the day uMakhupu usebenzela abantu base Harare abazokumsiza ngalutho ngiyabonga basakazi ngokuhlala la eThembisa
sobonani 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 basakazi le studio 7 lani balaleli lonke hayo khuluma ngezamani eplam hle kodwa esigabeni mphuma empandeni esigabeni semzaza hayi corona ish nasebutswana lapha hayi bani lockdown sisibulele hayi sisibulele phela sithona ezindlini akuphumeka kuhambeki hale ndlala ezindlini lapha sisichaya kakhulu sisichaya sibili kakhulu balalela hayi hayi kodwa inkosi khona balalela nithemba ukuthi wonke umuntu nje hayi kuzophela sokhohlwa ngakho lokho sizokhohlwa ngakho shuwa balalela hayi ngiyabonga ukukhuluma labantu bestudio 7 donke balalela into ekhona phela singabeka kuNkulunkulu lento kuphela ukuthi hayi inkosi yekwaziyo kuzolunga
hey silalele siyabona siyezwa ole ndlebe wathi uyezwa ya akwathatha indlebe uhloma ngapho lethutha ngapho uvale indlebe ungezwa ukuthi corona idangerous ya kuqakathekile khona ukuzivikela ungathi ukuhlala endlini ungahlala ezendlini kodwa ungelakudla kodwa bathi faka nale imaski la uthelethele la ubona ukuthi abantwana balala bejile ukuthi uzivikele wona kuqakathekile kakhulu hayi kuzophela asithembeke kuNkulunkulu wonke vele sikubeka kuNkulunkulu ngamandla kaThixo kuzophela sicalakathe ukuthi sithandaze ukuphela uNkulunkulu uzasiza uzasiphendula kwenye ilanga hayi mina ngikhuluma ngukhuphe ya ukhuphe khuphe womsedi ya ilapho embuya khona ibe ngikhuluma ngalesi sikhathi nje hayi uNkulunkulu uzasiza kuzadlula okuyikorona sabe sisenze lokho esiqhuqhubele nje yathi khona phesikhona siqhuqhubele asikwazi okungenza kanti kwethintsha kuthini but hayi khona siyathovathova khona okunje okokuthi hayi okuthi lathi sifake emlonyeni sisafake emlonyeni asazi njalo kumbe baza estenda kula amalanga asikwazi bangaestenda kulapho sizogumula emuva lapho sokurongo phela lapha loko sokutshintsha ibhesi endodeni hayi sokurongo sibili siyabonga sithi khomakasipho
ukuzithoba langenhlonipho balaleli bestudio 7 ngisalibonani umhlaba wonke jikelele abamamela estudio 7 igama lami ngunjabulo wakodube isibongo ngibuya ekhaya eZimbabwe esigabeni sakwamadlambuzi emkhomeni ngizikhulumela nje bathandekayo ngicela ukuza ukuthi njengoba singapha thina emazweni kwabamhlophe lithi siyenze njani nabantu laba esingabatsho ukuthi baphila maphilisi omhlala bazenza kanjani njengoba besemazweni akwabamhlophe bazophila ngayiphi indlela kanjani ngizibuzele kanjalo njengoba ngizibika kubana ngiqhamuka kuphi esigabeni sakuphi nginje othandekayo ngumuntu wezinyoka ngiyisangoma ngizibuzele njalo kubana njengoba sinje siyizangoma umthetho asiwuyali kodwa ngizibuzela mina kubana kungenzakala ntobani kubana mali ngadedela nathi njengezanuse sibonisane njengezanuse kubana lolu bhubhane singalumisa kanje ngoba ngizanke ngizwe nelizwe lilodwa noma liqhamuka kunini lizwe wethu umnangagwa kubana uthini ngoba uyazi kubana ilizwe lakhe lilezanuse ukubana ngatsho kubana abantu bakhe bayimele le ndawo yebo iyasiyala ukubana lubhubhane lungafuna kubana umuntu aye esibhedlela kodwa lasesintwini kuyangena njalo sinje silamathwasa emzini yethu silabantwana babantu abahleli emzini ngizibuzele ukubana okhithwayo kumele ngimhambise kiwo ngalesi sikhathi saleli gcikwane ngimenza kanjani umntwana bantu ehleli esemzini wami ngiyabonga kakhulu bathandekayo laphela khona lonke ngithi
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumela wona nge-WhatsApp nombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Ingcwethi zempila kahle zithi akula sigaba ngitsho lesisodwa eselizwe lemelika esesilungele ukuvulwa kulandela ukuvalwa kusatshelwa ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Lokhu kwenzakala ngesikhathi inani lababulewe ligcikwane leli elizweni lemelika jikelele selisedlula inkulungwane eziyisikhombisa 78,000. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, unkosikazi Priscilla Ndlovu ohlala esigabeni seWashington State. Sambuza ukuthi umumo unjani lapho akhona.
Sasivele imisebenzi esetshenzwa ngabantu abamnyama yiwenza ukuthi abantu abamnyama babe kudenja kakhulu ngomkhuhlane. Ayisikho ukuthi singatsho ukuthi kumbe abantu abamnyama kabaziphathanga kumbe kabalandela umthetho kahulumende. Bayawulandela kodwa ngendlela esisebenza ngayo. Ungahamba esibhedlela uzathola uthonesi. Yibo abaningi, yibo abatshayela amabhasi, yibo okuthiwa ngabe essential services. So even thina sihlezi sisebenzela ezindlini ngoba abanye abantu bona kabalayo indlela abangasebenzela ngayo ezindlini ngenxa yokuthi ngabantu laba nokuthiwa bakwe-essential services ezingeke zivalwe. Yikho mina ngibona nganikho ukufaka abantu abamnyama engozini yokuthi babe yibo abagulayo. Kodwa kulusizi ukuthi elizweni elingako ukuthiwa kule democracy. Njalo uthiwa khona ukubandlululwa sokwaphela kodwa abantu balokhu bebandlululekile baze bayebanjwa ngumkhuhlane.
Ezinye izigaba kumbe ama-states asevuliwe akade evaliwe ngesikhathi lesi esegcikwane le-coronavirus. Lina khona ngapho kuthiwani kuzavulwa nini njalo kuyathembisa na ukuthi igcikwane liyaba seliphelile?
I-Washington State ngeyinye yama yezindawo abangavulanga. Ugovernor uthi yena uzavula i-state ngamaxeka ngamaxeka. Uzakhangela lapho kuvuleka khona ngoba kuleli viki i-state 1 sikuyo kuvulela abantu abasebenza ku-construction laba bakhayo. Kodwa kulezi miso ezifakelwe abantu abaku-construction ukuthi babone abantu babo basebenza njani. Abantu baloku besebenzele ezindlini, njalo nje njoba ngengatsho amanamba akhanya ayehla abantu aba-affectwa ababa legciwane, njalo labantu abasichiyayo. Lo umkhuhlane nxa silalela ukuxwayisa kwabantu abangodokotela ingcitshi zakhona, ngabona ukufuna nje ukuthi abantu bake bame izindawana zonke kungabi lokuxokozela. Ngoba lapha amazwe lapha ngithi sinestateless sehlukaniswa ngamabridge kumbe ngimgwaqo. So nxa kungaze kuvalwe istate esisodwa, nxa sithi lapha eWashington ingavula kuyafana lokuthi Oregon layo ivuliwe ngoba abantu baya abanye bahlale eWashington State besebenze Oregon kumbe bahlale Oregon besebenza eWashington. Mina angilalwazi lwalokhu ngenxa yokuthi angilalwazi lwe-public health kumbe lemithi. Kodwa ngibona ngani laba abantu abasixwayisayo baqondile ukuthi ke sine sibone ukuthi inamba ziyangaphi.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni esesigabeni seWashington State. singakagqibi uhlelo lwalamhlanje wathi sikhangele indaba ebezikhokhela. Sekwedlule phose iviki kungela muntu otholakale elegcikwane le-coronavirus elizweni, khona sekuhlolwe abantu abedlula inkulungwane ezimbili lanhlanu. Elinye njalo ihlekana lezalwane zeZimbabwe ezihlala kwele-South Africa eselibalekela indlala likhangelelwe ukufika emngceleni we-Beitbridge lamhlanje. Umsitheli uRegistrar General uMnumzana Clemence Masango ubotshiwe esetheswa icala lenkohlakalo ngemva kokuthenga imota ezinhlanu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi lingasilalela njalo ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com.